Umphathi ntambo obona ngezokuthwala kwabantu lempahla kweBotswana umzana Thola Hanyo Sihoko uthi ngokuvulwa kwemingcelengo yevikezayo amabhasi lezinye izimoto ezithwala uZulu lazo zavunyelwa ukuhamba. Uthi amabhasi asuka eFrancis Town siya kobulawayo leHarare asezaqala ukuhamba kugoqela lamanye ahambela amazweni afana leSouth Africa kanye leZambia.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border.
Uhulumende usethethe inyathela lokuvumela uhamba kwezimoto ezithwala uZulu zichapha umngcele. Lokhu kuzasungula mhlaka 1 Mpalakazi. Kuzavunyelwa lamabhasi yasuka eFrancis Town esiya koBulawayo, lasuka eFrancis Town esiya eHarare.
That will be operating from Francis Town to Bulawayo and Francis Town to Harare.
Ukusungulwa kokuhamba kwamabhasi kuza ngesikhathi eBotswana libona inani labantu abatholakala belegciwane le-corona liqonga. Kodwa uSehoko uthi izihambi kuzamile zilandele imithetho ekhona yokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
I wish to emphasize that we still need to.
Nifisa ukugcizelela ukuthi kuzalandelwa yonke imithetho yafakwa ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Towards the prevention of the COVID-19 infections.
Ukusungulwa kokuhamba kwezimoto ezithwala uZulu zindaba ezimnandi kwabeZimbabwe abakade besevalweni ukuthi mhlawumbe abasoke baphumelele ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Rodwell Moyo olebhizimusi yokuthengisa impahla esijeneyo kuleBotswana uthi kuyathokozisa ukuthi uza kwenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe.
Ukuvalwa kwamabhoda ne-lockdown ezathi zikhona thina njengamaZimbabwean exporters silimele kakhulu ngesense ukuthi impilo zethu vele bezibhese eBotswana. Nxa kade kuvalwe, that means impilo zemoto zethu bezingasahambi kuhle. And then isifike sikhale kakhulu ngama-customers ethu abe-relya kithi and sibe besebelimele. So we are very much happy and excited to hear the resumption of trade between the two countries.
Omunye njalo umnumzana Mthabisi Dube uthi noma nje umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka kulesidingo sokuthi abantu bavunyelwe ukwethekelela isihlobo labangani sokuphoseka kufike umnyaka ingcele ivaliwe.
Indaba ezinhle kakhulu ukuthi amabhasi asezaqala ukuhamba endaweni ezifana phakathi kweBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa. Siyayibona indaba ye-corona kodwa kuyafika isikhathi sokuthi kumele abantu bevunyelwe ukuthi bayefika ekhaya. Sesiside isikhathi njalo uma sesiya kuDisemba, so ngaba kuhle ukuthi abantu bakwazi ukuya emakhaya.
Ukuze umuntu ayenelise ukusebenzisa imota esithwala uZulu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi abanamkhuhlane we-COVID-19 njalo singabi sidala okudlula amalanga amathathu. Abamabhasi bazakhangelelwa ukuthi bahlanze izimota zabo ukuze bengafaki isihambi engozini yokubanjwa i-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.